sikhangeleleke lathi ukuthi edolobha lakobulawayo ngokuya kwesikhathi sifuye ke inkomo zochago eplazini likamansipala wakobulawayo. Yikho sikufundileyo okuningi, kanti sakhangela njalo lezi zimo eziningi onjengenyawuthi lamabele, sakhulumisana labayenza inhlanyelo, ekhona inhlanyelo ezingadliwa yinyoni. Safunda okuningi nje kakhulu-ke besitshengisa ukuthi le inhlanyelo ilungile ngoba inyoni kazidli, laze livune nje lingazange likhathaze zinyoni. Sayithokozelela kakhulu lathi sizayizama-ke eplazini lethu njengedolobho lakobulawayo.
Kathesi sikhuluma nje lilimile yini eplazini njalo isifuyo, yebo ukhulume ngembuzi lenkomo, kukhona okunye?
Sifuyile silembuzi silenkomo aziningi kakhulu eplazini, sifuyile so besesikhangela ukuthi ngokuya kwesikhathi ke sifuye ke lenkomo zochago yize besingelazo.
Ziyalilethela inzuzo mpela idolobho, liyazithengisa lenza njani?
Yasuka isikhathi sokuthi senze i-public auction zethengiswa ke lezo nkomo ngobuningi, sithole imali encedisayo ukuthi kwesinye isikhathi nxa imali eyokubhadala isebenzi ingeneli, sasithengisa inkomo khonapho senelisa ukuthi izisebenzi-ke zihole zithole imali. So iyancedisa kakhulu sibile uhlelo lokufuya inkomo nje edolobho lakobulawayo.
Izakhamizi zona kule ndima eziyidlalayo yini kunhlelo zeplazi lezi?
Izakhamizi kusebenzisa laba abalolwazi kwezokufuya, abalolwazi lwezokulima, basincedisa ngokusinika ke amacebo lembono ephathisayo ukuthi sifuye njani inkomo, silime njani. Kuyasiphathisa kakhulu, kanti njalo sile engwebu breweries layo i-customer enkulu ekuthengeni ke amabele aphuma eplazini kunye lomumbu. So hayi, izakhamizi ziyasincedisa ngalwazi lezi ezilolwazi lokufuya lezi zilolwazi lokulima.